Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 19 ngkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku wobulawayo lapho abathengisa khona ucansi
njengolala namadoda ngokumbona kufuneka imali nje ukudla endlini yakufuneka imali ukuthi ngigeze ngeze ngifuneka imali.
Ukuguqulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Amendment Bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu okugoqela amalunga edale lephalamende wona ahlaziye lomthetho kabanzi kuthange.
Hayi, ephalamenti bonke babona kulungile, ngayibe khuluma ephalamenti babona ingani into elungileyo.
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni uzocwayisisa ukuthi bengatshala yini imali kuhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo injanji amagceke endizamchina lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku kobulawayo lapho abathengisa khona ucansi besenzela ukuziphilisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Abanye babo baleminyaka elithumi lantathu 13 iningi labo kalisafundi ngenxa yokuhlupheka. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilanga nxa lithona esidikidini sedolobho lakobulawayo kuba lokuxozela amantombazana amancane seme emakhoneni ezitalada zalumuze elinde ukuthengisa imizimba abanye babiza amadola emelika amathathu $3 ukuya emacansini. U-Amanda Dube uleminyaka elithumi lantathu 13 uthi uhlangana lokuhlukunyezwa kukhulu kulumsebenzi.
Lapha mina ngidinga imali yokuziphilisa lapha.
Uyidinga njani mama?
Ngidinga ukulala lamadoda njengokumbona kufuneka imali nje ukudla endlini yakufuneka imali ukuthi ngigeze ngeze nifuneka imali.
Abazali bakho ba
babhubha yakwasithula umuntu yalo ubhadela kumvuthela omunye umuntu zule okufosayo abe kufosa ukuthi yenze into ongayifuniyo maybe lezi seksi lingaprotekthanga.
Ukhosana Patience Phiri ule mnyaka engamashumi amabili lantathu 23 yena wafunda waba le degree le marketing njalo sohlukana nomkakhe yikho nje sedinga imali yokondla umntanakhe lemuli yakhe ngoba engatholi umsebenzi.
Uzodinga imali yabantwana, imali yabayimingcina abazali, ngingikhangela abantwana, imumama, imubaba bendlini, so le renti konke kwangikhangele. Umsebenzi ngawuqala ngemva kokutshiya umendo. Ngasentshiya umendo ngoba kulaa msebenzi kade nga-aplayela ama-CV endaweni eziningi ukuthi ndithole umsebenzi awukho.
Abanye banamantombazana bangena kulo msebenzi kuyikuhlupheka lokuswela ukunakekelwa ngenxa yokutshiywa ihlobo. UBridget Moyo ngomunye wabo njalo udaniswa ngobaba bangafuni ukubhadala lokuvikela nxa bengena emacansini.
Ile 14 years ayinenkanye lamadoka sisi wami, sisi wami wabhubha, so ayila option. Abanye bayayala bandela ngoba ngimncane but abanye bayabhadala.
Manje uzakwenza kuzobe nini?
Khona bangkwazi.
So uliyavikela kodwa liyaprotect?
Sometimes uyakwanisa omunye uyakwanisa ukudawulela i-protection but abanye bayafuma sibili. Abanye bayala.
Abantwana laba abanye babamba izisu bathathe le mikhuhlane efana lengulamakhwe kunye legcikwane le-HIV. Unkosikazi Sinatra Nyathi ngumphathi we-National AIDS Council kobulawayo oyethuswa linani lamantombazana amancane asele mkhuhlane we-HIV.
Lokhu kwenza ukuthi abantu bethu begcine abanye bezibophela, abanye lawo sengena kuma-substance and alcohol abuse, abanye bebaleka emakhaya sebesiye esitridini, abanye lawo bebaleka becross ama-border besiye ama neighboring countries. So lolu luhlupho esesihlangana nalo thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu lapha kobulawayo. Asikhuthazeni obaba, sikhuthazeni njengecommunity yakobulawayo ukuthi bakithi asisizeni laba bantwana. Kulokuthi sibone umfazi, asiboneni umntwana ofuna uncedo.
Eminyakeni yadlulayo ukuthengisa umzimba lokuthenga ukulala lowesifazana kwakubophisa, kodwa kukhanya umthetho lo siwatshintshwa ngoba abathengisayo abasafihli benza bengagqize eqhakala. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-inspector Bendiko Ncube uxwayisa amadoda la adobha abantwana engena labo emacansini.
Njengamapholisa kobulawayo siyananzelela ukuthi sokulabantwana abancane abama ezitredini ebusunanzelela ukuthi labo baba abadala abadrive ama-Porsche cars babuya bamela phana bethatha abantwana labana. Ngithanda ukuthi ngixwayise obaba abayenza njalo ukuthi ngelinye ilanga bazamangala sebebotshelwa ukudlwengulwa, ngoba i-age yomntwana mayibelow 12 years ulakho ukuthi ubotshele irepu. Ubuntu bethu singabulahli, ibulawa ihlale indawo ehloniphekileyo.
Kukhanya udubo luyaphambili kwele Zimbabwe. Imisebenzi ayikho, intandane zilambile, amantombazana amaningi sibebona kungcono ukudinga imali yokuthenga ukudla ngocansi. Ababona ngokuthuthukiswa kwabantu bathi uhulumende kumele angenele kudaba lolu ancedise intsha lentandane eziswelayo. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni ukuzodingisisa ukuthi bengatshala yini imali kunhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo, injanji, amagceke endizamtshina lokunye. Osomabhizimusi laba sebexoxisane lomongameli Emmerson Mnangagwa leziphathamandla zakhe, njalo bahlola lezinye zenhlelo abafuna ukuthi basebenze kuzo. Lokhu kwenzakala iningi labantu likhala ngokuthi umnotho welizwe uyabhidlika ngoba intengo yempahla lokudla ikhuphuka ezitolo, njalo lenhlelo zikahulumende ezokulungisisa lolu daba zingacaci. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Umnumzana Ndlovu uthi lanxa imizamo kahulumende ingaba mihle kulokungenela kakhulu kwezombusazwe lezenkohlakalo kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe.
Okweminyaka eminingi edlulile iZimbabwe ivele ibisenkingeni ngendaba zomnotho welizwe, kusukela ngesikhathi sabomgabe nabogono kuhleli kuzanywa ukufaka izigamba phezu ukomnotho ukuze uvuke. Siyakhumbula izindlela ezasetshenziswa ngugono ngesikhathi esadlulayo. Okwedlulayo mhlawumbe yikhona okho ukuthi kutholakala abantu mpela, abantu bona sebefuna ukulungisa, bafuna ukuyinvesta. Kwedlula lokho, kodwa-ke bawukhangela manje kukhanya uhulumende usegijima mpela, kungathiwa ngesilungu desperate. I think isokuyindaba mhlawumbe futhi ama-elections eyenza ukuthi, njengoba nje sibona ngamaviki adlulileyo indaba le eyamabhenki nokubolekwa kwemali, lalokho sokutshintshiwe ukuthi ukuthengwa ngaphandle kwelizwe sokungangena nje mara kungabhadalanga ijuti. So ziningi izinto ezenzakalayo. So kunzima-ke ukuthi umuntu akhone ukuthi athi lokhu kuze aphumelele, lokhu akusize kuphumelele. I think kuyafunakala ukuthi sikunikeze isikhathi konke khonokho okwenzakalayo. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba into enhle mpela, babuye batshale emnothweni weZimbabwe kuphuma into enhle. Kungenzeka futhi ukuthi yikhonokho nje sivele sikubona iminyaka eminingi edlulile. So I think okuqakathekileyo ukuthi sime sibone ukuthi kuzaphumani.
Sikhuluma kanje siyabona ukuthi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe. Intengo yempahla iyakhuphuka ezitolo, imbadalo yama-school fees, abantu bathi akusaphileki. Kuyini okungenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi umnotho welizwe ube ngcono?
Zimbabwe iyahlupha ukuthi usungasuka ubanikeze i-advice ukuthi wena akwenziwe kanje, ngoba kunenge okungahlanganiyo kule politics yelizwe. Kunzima ukuthi uthathe i-economy ukuthi guys asenzeni kanje, njengoba nje sibona kwadingwa abantu ababe phela behlakaniphile abanjengabo Mthuli. kodwa isidlulile iminyaka eminingi ukwehlula ukuthi bona babayibaba bekhangela ukuthi bayachola impela bayacabanga bahlanganise okusebenzayo isizathu esikhuliswe sepolitics ukuthi asozomnotho ezisebenza ezikhululekile ngezomnotho ezisebenza ziphanjaniswa ngezombangazwe lobuhlobo lamanye amazwe le corruption ephakathi kwelizwe lento ezifana nalezo so ukuthi namhlanje ungabuya mpela ukuthi hayi yenzani so njengoba nje nyakhola ukuthi umthuli njengomuntu obekhangela ukuthi uhlakaniphile I'm sure useke wakwenza ukuthi asenzeni so kodwa ethu yakhona ethu yangena le ndlela athola ukuthi i-corruption imlindile akuhambe ngale ndlela ethu yakhona ethu yangapha athola ukuthi ezombangazwe zimlindile akuhambeki so inzima leyo kunenge okungenayo okuphambanisayo yonke le nto kodwa siyabona bayabuya manje sebekhiphe import duty asiboneni ke ukuthi kuyaphumani kulokho kodwa lakho futhi isigamba esokuphetha nje bayasho futhi labo ukuthi i-temporary so ngeke umuntu abekwazi ukuthi kuzophumani kukho
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Ukuguqulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Amendment Bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu ogoqela amalunga edale lePhalamende wona ahlaziye lumthetho kabanzi kuthange. Abebandla leZANU-PF bavikele lumthetho besithi ujonge ukuvikela ilizwe kunhlanganiso ezingaba ziqoqa ukugenqula uhulumende kodwa abebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change bathi lumthetho mubi njalo injongo yawo ngeyokuvala inhlanganiso ezizimeleyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli wesigaba sakobulawayo ePhalamende olilunga leCCC unkosikazi Jasmine Tofa ongomunye okhulume kuleli dale esithi lumthetho awumelanga upasiswe.
Bona nayo ekhuluma uhulumende uthi yena abantu laba bayenza inhlanganiso lezi ziyenza ama acts of terrorism against uhulumende kodwa kahle kahle amabandla ona lawa ayanceda kakhulu ama organizations lawa ayanceda kakhulu abantu ukuthi bayenze izinto ezinjengokuthi bayancedisa kuma school fees projects ukufundisa abantu so iningi labantu babona ukuthi njengoba uhulumende ufuna ukuthi akhiphe amabandla lawa yona uhulumende iyenze mzamo uphi ukuthi bazancedisa abantu njengoba kathesi abantu bayaswela bane problem yokuthi bangathola ngaphi izinto zonke lezi so ikwethi esibusolayo ukuthi khona bafuna ukuthi abantu abahluphekayo bashwele njalo uwedwa.
Bakhona yini abameli beZANU-PF ePhalamende abavumelana lani njengabamabandla aphikisayo abakusolayo ukuguqulwa kwalomthetho?
Hayi, ePhalamende bonke babona kulungile ngayibe khuluma. That is a parliament babona ingani into elungileyo ukuthi njengoba beyibo abakhokhelayo balelungelo lokutshintsha umthetho noma ngiphi and wonke umuntu mele akulandele khonoko so akula muntu osole ibile kodwa okumangalisayo nje ama MPs eZANU-PF ebonga ukuthi ama NGOs yawabonga ayasinceda ancedisa abantwana bethu kwesikolo bayasincedisa ukusinika amapilisi ezibhedlela le equipment bebonga sibili and then sebegcina sebesithi khona kodwa uhulumende ulalo ilungelo lokuthi lokwenza umthetho okuthi azivikele so thina sithi isinqumo selizwe silakho ukuthi manxa kulomuntu kumbeni ibandla or iorganization ephambanisayo kukhona esinqumeni sokuthi bangagezisa abantu bona lapho. So indaba bengasebenzisi khonoko. Omunye u-MP uze wakhuluma esithi khona awusoze utshise umuzi ngokuthi kule gundwane phakathi. So yikho esikusolayo ukuthi kunini okwenza ukuthi bona bakhezi basole ama-NGO. Singakhangela lathi thina ama-MPs even iParliament ngokwayo sincedwa kakhulu ngama-os kuma-capacity building, even sisenza umsebenzi we-constitution siphuma phandle sisenza ama-public hearings ona leyana sisabe sincedwe ngama-NGO.
Umthetho lo ungathi ukusukusiphi isibanga ePhalamende andubana upasiswa?
Hayi, okwakathesi usadebatewa.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngummeli wesigaba sakobulawayo edalela ePhalamende njalo engwebandla le Citizens Coalition for Change.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Manje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa asebikelwe udaba lokuthi kulomunye umama otholakale emotsha yenyarazo esikwe indebe lamakhala. Imuli yakuPatricia Mija wabhubha eleminyaka engamachumi amane lasithoba minwembili 48 isimise emngcwabo wakhe. Kusacwayisiswa ngamapholisa ukuthi kungaba kuhambe njani ukuze atholakale esesikiwe ebusweni. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala aseqoqa ukutshengisela okubanzi ngomva kokuba iningi labo lithathelwe imali emholweni eyokuthi ngoba batshengisela nyakenye. Amanye amatitshala abikwa ethole ingcosana engaba ngamadola amabili nje kuphela. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Ngizaphendula ubaba lo okhulume ngabafowethu lawa basemaplazini. Lawa bafowethu basemaplazini uma sesilungisa iZimbabwe ukuthi abantwana baseZimbabwe bonke bebenefiti babuyele emzini yabo emakhala basuka khona. Ngoba emaplazini kulendlela eziningi ezayenzakalayo emaplazini. Abelungu labo behlala emaplazini abanye babewathengile amaplazi ngokusemthethweni. Kwakufanele ukuthi mabe kichwa bekompas yethu. Loko kuthi abelungu ilizwe leli leZimbabwe ngelethu, yebo ngelethu, but kulendlela okufanele siyenze eyakhulunywa ngunkomo ukuthi singabaqoshi la abantu asihlaleni labo. Kathesi sikhala ngama-sanctions, into esasiyazi ukuthi izasihlupha ekugcineni ngendaba yokuthi abantu bezano bona babezitshela ukuthi bahlakaniphile ukwedlula abelungu. Angeke uhlakaniphi ukwedlula umlungu, yabe ungubani? Kathesi akula into abayicabangayo engasiza abantwana baseZimbabwe. Kayikho into ekhona esiyibhekile. Kathi sabantwana baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke ungaka babalekani. Asizibuzeni umbuzo nalokhu ukuthi baso iZimbabwe yesikhathi buswa ngabelungu besisuta sisonke kona lapho ngoloku kuncane kade besinika kona. Akufanele ukuthi kathesi siswele imali kasila mali angazi ukuthi singakhubala sithi yini. Abaphumela basemaplazini akula muntu ozahlala emaplazini ehleli mahala ngalo nto iyenzayo.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani madwa womthakazi bantu wesintwini. Hayi bentha ndimkuye ngundlovu lapho ubuya elupane omasayi elupane. Hayi bengajabula mncane imali ingangibalela yami incwadi lami ke ngibisa umbono wami. Hey, nabafowethu into bengiyibona laphana kuleya lizwe lakithi, siyalithanda ilizwe lethu ngempela. The most inkinga yelaphana ekhaya iphathi lezanu PF. Mina bekukuhle ukuthi kunganjani ukuthi siyonkeni sixhase le iphathi le AACCC. Yiphathi engiyibona mina ingaba lakho amandla ukuthi ikhiphe ini izanu PF. And then ke uma ethe waphumelela yaphumelela umfana omncane lo. Yikho lapho sizohlala ke sibone simtshela ukuthi hayi sifuna kube lokhu kube lokhu kube lo ngoba uma angiyibone ngiphathe ngakhiphi izalo izalo angiyibone the most problem lalapha ekhaya sigcwele amazonke esimazonke sihlekisa amazwe nonke the most problem ekhaya lapha nekhona izanupf asikhizame sichasele umfana and then from there uma esethe waphumelela izalo singekho in power sesizobona ukuthi senzani sikhulume nathi besifuna kube lokhu kube lokhu lo lo mfana lomncane uzo understand akafunda namakhehla lasemadala how many years may in power 40 something years lo umuntu sengumfazi eyindoda still they're doing nothing ayikho into abayenzayo bafowethu mina ngowami ngoba bengifisa ukuthi asenzeni lokuthi sichasele umfana yabo so bafowethu yikuthi ishona umhlobo bani asikufake aside ngiyabonga bafowethu ngiyabonga kakhulu ngathi singeza into eyiwazi keep any caprite le izehlulekilezi sesicabangela abantu abethu abazokhula
livukile bantu bestudio 7 ngiyalibingelela lonke sihlobo sami ezimbabwe yazi sithwele nzima ubaba lo osithiwa ngumnangwakho amadoda hayi sithwele nzima khayelisa usitshela ukuthi yena ole mali kahamba ezithengela ukudla e-South Africa uyamkhiphela ijudi kambe utshoni singaholi imali siyathengana e-South Africa thina sihole ibhondi mina nginje ngumuntu owasebenzayo ngihole ipentsheni kodwa imali amayikho ngitsho ngizathatha ngaphi imali yokuthi ngihambe ngidinga ukudla ngiyalamba ngilalutho angilami lo ngiphathiselayo ukuthi dlana lokhu into nje esihluphekelayo edla nzima ngincakamnangwakho amadoda thina lizwe esisebenzele kangaka kambe ozavotela ubaba lo uyabe phila yini nomerika ngangcono kuphele lokhu ngangcono kuphele sibili bayale ukuthi oregileyo ngangcono kufiwe abalutshwane bazasala behlezi kuhle kulalokhu esiphakathi kwakho sihlobo zami mina njengami ngikwanile ngiwugogo le-63 years angilalutho ngisihawulela ngisola khona ukudla angilakho hola khonokho ngemadlalana okungatsho ukuthi kodwa ngizibuza ukuthi waye ngasebenza kangaka waye bengangeze imali yami ngaze wangeze emalini lezi nsuku khona ichaya okokuthi ngeziviki ezayo kuyabo kungelalutho hlobo zami asihlakaniphenini kubi la
sanibonana kwu-studio 7 okhuluma udube ezweni ufokandlovu uyakhona ngasegwanda laphana yeyi hayi kumnandi lana emhlabeni bafowethu kumnandi kodwa ngizothanda ukuphendula nje abasakazi kancane nje ngemzuzwana heyi basakazi ba into ekhona lapha izimbabwe angeke silungelwe lilizwe ngoba sihleli le mimoya emibi cabanga abantu babuya khona ngaserwanda babulela abantu babuya bagcina ngasezimbabwe lapha abanye babuya ngase-etopia babulela abantu babuya bagcina ngasezimbabwe ngenxa yakho umgaqo akayisoli ngegugrawondo uyacabanga ukuthi nje nguye wathumela abasotsha ukuthi azobulala abantu ngegugrawondo enayo umnangagwa libhizi lithi liyamvotela bafowethu nonke lithi livotela izanuphefu nisendlebeni zenyoka yabona indlela lisemlonyeni wenyoka kahle ngayibeka ngezinye indlela bafethu aliyazi lo mnangagwa lo ubulala ilizwe lizohlala likhala njalo bafethu lizameni ukuthi livotele elinye iparty elingasiri le ZANU-PF mina angisho ukuthi njani angeke ngivote bafethu angifuni ukukhuluma amanga empilweni yami angeke ngivote ngoba ngeke ngidlalise isikhathi sami nje ngibe lokhu ngiyavota mina ngavota mhlampe sokushintshile ilizwe ukuthi hayi sokushintshile nje lapha sokuyavota nje vota alami ngabukhona ukuthi ngivote kodwa bafethu behleli le mimkhokha le mimoya emibi kubona ilizwe lethu lingalungi ilizwe lethu alilungi ngoba abantu ezimbabwe kugcina abantu akuyazakala ukuthi amadoda lala amabili abanye obuye eRwanda lalo obuye eEthiopia yibo bodwa kuphela mhlawumbe ungathiwa ukuthi bakhona baningi vele abantu abagciniwe khomphana abantu abayazakala hayi ngiyabonga
e-studio 7 salibonani livu kanjani labalaleli awu ngiyaphila e-studio 7 hayi abe e-studio 7 bengilesifiso ukuthi lingabalaleli labantu abathi khona komthwakazi lingakhulumi ama-audio akhona lingawafaki emsakazweni azwakale angazi ukuthi ngabantu abanjani ngoba nabo bakhuluma nje into abafuna ukuzikhuluma eziphuma enhliziyweni zabo kodwa bephinde lapho bethi abantu bakithi bakomthwakazi bavalelwe bona ukuthi bakhulume e-studio 7 bacabanga bona ukuthi bangabanikazi be-studio 7 i-studio 7 i-station esizimele sona sodwa e-America so wena oyabo sithi kona ako e-studio 7 bangakhulumi ezinye indimi ezabanye abantu abama-parties wabo like komthwakazi ngisithi abantu bakomthwakazi bakhuluma kabi ngamanga wonke ona lawo sizokhuluma ngoba siyabona namashoni amandla la ngithengima ngihamba la lokhu ngihamba nje ngivakatshele ekhaya ngibona nanga amashona athandana amadoda wodwa ubaba weshona uthandana nomunye ubaba weshona so khona lokho sikuqakezele nathi nalako mthwakazi sikuvume sithi kurayithi na makurayithi tshono wena othi singakhulumi thina abantu bakomthwakazi tshono ukuthi kurayithi mali sithi kurayithi okwenziwa ngamashona niba landele kurayithi mina kodwa lakithi ngithi komthokazi angikaze ngizwe kuthiwa khona uNdlovu ubaba uNdlovu uthandana nomunye ubaba uNdlovu. Lisale kahle.
Salibonane kwi-Studio 7. Kunjani baba Ntunga? Hayi, mina ngiyabonga ukuthi amakhombi sephendukile bani. Kodwa amakhombi Ntunga wena njengomuntu intatheli izindaba yakwazi ukuthi wona uwazi kusukela nje khona ukuze kudilizwe amakhombi lawa ngendlela lawa ayesenza ngakho. Wawufica ukuthi kwesinye isikhathi labo bona kabasazweli thina. Bona baba sebekhangele inzuzo ebuya kubo ukuthi nxa le imali ebuye kuye abeyikhulumile ingaphenduke abengela ndaba lakho. Ufica ukuthi kwesikhathi bona lapho sesebenza labo uWindi ngoba uWindi yiba sebekhweza izimoto. Kanti ke uhulumende laye abesezama sezwa ngokukhala kwethu. Abesesithi hayi zonke imoto ngcono zingene ngaphansi kwami ngizikontrole mina. Khonoko kathesi sokwesosiba buhlungu komunye oyabengakunanzeleli khona ukuthi bona okudale khonokho kuyini. Ngoba labo bona babemakhombisa ephendukile nje. Uzafica amapraise akhona isiyilana ongani sokuliwa lathi. Kanti bese sijayele yona leyo ukuthi le chajiwe esibhadale naleyo. Siyakubongela iphendukile amakhombi kodwa abachiyi ukusebenza labo uWindi basebenzela uhulumende abantu bamakhombi. Ngoba lathi esigadi izimoto siyaba sezithwele nzima.
Studio 7, siyalibonga kakhulu Chris Gande, Ntunga Mili. Bonke bantu sithandekile emhlanga. Awupreksedis futhi asuze ndibonge lonke longabonga ezizwe bonyiwe ntu wenkosi. Andiswalekile isikhathi sokuthi ngifuna ukuthi nje ngifake amalutshwana. Ngifuna ukuningicela ibalwe. Liyazi amajaha la khuluma lawo. Ngiyasupporta lawo. Ake simeni ukuthi ngakuthiwa silime insimu enkulu ukuthi nashani insimu limanini. Ulo sifuna ukwenza ukuyingadi. Asibambanenini sonke sikhipheni lokho kukhona. Singasusa lokho kukhona ibandla leli khona singalisusa siliquphuni. Izicelo zonke zokuthi lifuna kuqunyula izwe lenu phakathi lisenzelwe amasiko enu konke lizakucela ilizwe selibona likhululekile. Ilizwe selifree kuye wonke umuntu but okwakathesi lingenza khona lokhu. Hayi inkani. Siyalicela abadala mahovethi kusukela 1980 libuye ekhaya. Abaningi wenu sebeze bafa bengayibonanga inkululeko. Lokho lisithi hey lingavotela uChamsa siyabuyela egangeni singavotela uChamsa siyabuyela egangeni. Badala ngiyacela sure. Seligugile mahovethi sigugile bakithi. Kambe wonu sekhwehlele zebambelele esigodweni sesigugile. Khonokho kuncane ukukhotha isipuni esigoqoza inyama. Kasibekezeleni 2023 sivoteleni uChamisa. Okuningi lokhu siza kubona ngemva kwesikhathi ngoba kafani lezanwe elolaka ebulalayo izigebenga. Yena uzakhuluma lathi ngomlomo asehlule kumbe simehlule. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuvakatshela ele Japan le South Korea kusasa. Ele North Korea libikwa lifuna ukuvivinya izikhali zombubhiso ngelanga uBiden azafika ngalo kwele South Korea. Lokhu kubikwa sokubangele ukuthi abezomvikela wele Melika balimuke okungenzakala. Kolunye njalo udaba, amabutho akwele Russia abikwa esebaleka kwamanye amadolobho akwele Ukraine empini eqhubekayo. Kumfanekiso kamabona kude, amasocha akhanya ecela enyaweni amabutho akwele Ukraine ewahleze esithendeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Uncedo oluphiwa Ukraine luyasebenza ngoba ngabe kuthiwa kabaphiwa imali ngamanye amazwe kumbe kabaphiwa isikhali. Ngaye uPutin wachaya wavala ngelanga elilodwa. So kuqakathekile ukuthi iMelika lamanye amazwe babe beloku beqhuba imali siya eUkraine isiyanceda ngoba laba bantu abaphakathi laba bagonjolozelweyo kumele badle, kumele baziprotecte. Ngileqinisa ukuthi kufanele uba lezikhali abalazo kumba bazithengayo kwamanye amazwe kumbe imali that ezimele zimaintain i-government ukuthi even kulezinye indawo lapho kusafe khona ukudla kungashoti. Abantu abanelisu abanjengabonesi lamasocha babe behola ngoba nxa kungathuliseka nje zwi ngenxa ukuthi kakulala utho lwenzakalayo ekhona ngale bangasarenda lokusarenda. UPutin azibhukutshele nje azithathele ilizwe lakhe alibisele libe yi-part of Soviet Union. Njalo enye into esimele siyinanzelele ngemali ephiwa ibalwa ngamaqhuba ukuthi imalini. Some of it is khali and singakhohlwa ukuthi iAmerica has industry enkulu yenza isikhali. So lanxa i-economy le kade sikhuluma ngayo isibambi ingani iyajeka. but i America yenza imali especially ama companies lapha abalungisa izikhali ngoba imali zangkhona zona ezinye singacabanga ukuthi sihamba zinjalo siyaphambuka sihamba sethenga izikhali so imali ephiwa iphindwe kuye lesikhwameni semali ukuthi iconomy iloku iqhubeka siyaphambili ngoba ungeza ukuthi lapha bakhuluma khona ngezikhali ukuthi in the process impiye ye Russia le Ukraine iqhubekela phambili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Abakwethu isikhathi asavumi ukuba